Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani foka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa eHarare ancitsha imvumo abaqoqa isikhumbuzo somuyi oyeligqwetha uAlex Magayisa owake waba umcebisi kamnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe. Amalunga ebandla lezanu PF ezigabeni zonke zelizwe jikelele athi aselungiselela ukubuthana kungatsha zaphansi ama-cells kusasa kuhlelo oluphiwe igama lokuthi yi-National Cell Day.
Ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhuku lapho esingela mmeli wethu khona.
Lanxa amajele eZimbabwe esolwa ngabaningi abathi angcolile, izambuzi zingasebenzi kuhle, ingubo zigcwele intwala, izibotshwa ziminyene okokwelekana, iziphathamandla zeBotswana zithi kuningi ezikuncomayo.
Mina bengibona nta bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo. Umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo sekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa eHarare ancitshe imvumo abaqoqa isikhumbuzo somuyi owayeligqwetha uAlex Magayisa owake waba njalo umcebisi kamnumzana Morgan Tsvangirai OMDC ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe. Amapolisa alobele incwadi inhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust ukuthi ayilandelanga isiqa somthetho olondoloza ukuthula owe-maintenance of peace and order. Akucacanga ukuthi umthetho lo wephulwe ngaphi. Imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule. UMagayisa obhubhe ngesonto eLondon ubesazakala ngokuloba echasisela uZulu Makhaza ngezomthetho obukusenza iningi lilandele imibhalo yakhe ethiwa Saturday Big Read kumbe BSR. Amalunga ebandla lezanu PF ezigabeni ezehlukeneyo athi aselungiselela ilanga laleli bandla ele National Cell Day elikhangelelwe ukuqutshwa kusasa ngomgqibelo lapho abantu abahlola ukuthi balungele yini ukuvota ngokhetho oluzayo lapho ababhalisa khona. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusungula leli langa ekhwekhwe elomndeni wakhe. Usanda ukukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi asebenze gadalala ukuqinisa ingatsha zawo zama-cells ngoba kuyiwo ayinsika yokuthi ibandla lezanu PF linqobe kukhetho. Umgcinisihlalo waleli bandla eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ongumphathimthambo kahulumende obona ngalesi sigaba uthi ngempela sebelungiselele njalo kusobala ukuthi bazanqoba kukhetho oluzayo. Uthi akusilo qiniso ukuthi uhulumende uyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe njalo ubhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe, impi ephakathi kwele Ukraine le Russia kanye labenza ngabomo ukuthi kube lengxabangxoza kwezomnotho. Asizweni echasisa ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Ezigabeni zabo kuma districts abo khona ngale lapho kuyabe wonke umuntu weza ku politic bureau kumbe ku central committee ukhona kusela. So ngezindawo kuma districts abo khona ngale kuma admin babe bebuthene besiya check umuntu esiya check ibizo lakhe kusela ukuthi ukhona.
Kuthiwa lawo ma cells yiyo insika yokuthi ibandla likhetho asebenza njani njalo lokho eqinile yini awena khona ngapho eMathebeleland North?
Yes, akhona sibila qinile ngoba ukuze kuthiwe uyimember ephathifuz ube khona kusela lanxa welesikhundla esikhulu kodwa kuqalela phansi kusela. And siyabe sichekana sinekesho ukuthi abantu bona abakumasele are they registered voters yini ngoba sikhangelele ukumobilize i5 million vote kamongameli ngo-2023.
Sibonile njalo kukhetho olwedluleyo ukuthi ibandla lezanu PF linqobile eCholocho kodwa lanqotshwa eBinga. Likhangeleleni kukhetho oluzayo, lingathi lokhe lithola usekelo oluningi yini kumbe kuzahlala kunjalo kumbe lingathathelwa ezinye izigaba?
Njengeparty, ruling party, lathi isifiso sethu ngesokuthi sithathe zonke izigaba lapho esiyabe sikhona sikhankase khona, sithathe kube kuzanu PF. Imokhuzeni support base njengemathebele notes abantu basisupporte njengezanu PF okuzwa.
Abanye njalo bathi umongameli Mnangagwa ngenelisi ukubusa ngoba nanko umnotho welizwe awuthuthuki, intengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga. Kungaba lomthelela yini kumpumela yokhetho oluzayo?
Umongameli lokho ebuyile ku-Second Republic, sibona izinto eziningi zisenzakala. Kuyakhiwa imigwaqo, kuyakhiwa izinto eziningi. Kathi esinye uparliament building siphelile. But khonokho okutshoyo yesu siyakubona kungenxa yokuthi sikuma-sanctions for more than 20 years. And kulamanye abasapoteja i-economy, ukuthi ngapha kuyazanywa ukuthi i-economy ephambili abanye bahwatshe izifundo. But silethemba ngobukhokheli bukamongameli ukuthi into kusetshintsha into eziningi lokho ebuye wangena kupha.
Hello ke ngumgcini sihlalo webandla lezanu PF eMatabeleland North umnumzana Richard Moyo ongumphathi ntambo njalo kahulumende omele isigaba seMatabeleland North. Usthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla leCitizens Coalition for Change eMatabeleland North njalo emela isigaba seBinga South edalele parliamente ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yaleli bandla.
Khathesi kungathiwa khona kakube lokhetho namhlanje eMath North ama constituents nxa ehlezi enjalo elithumi lantathu. Ngikhangelela ukuthi thina okwanamhlanje nje singathatha alithumi izano sizwele mhlawumbe ngamathathu. Asikafiki ku-100% ukulungiselela kwethu ngoba injongo yethu sibisibili ukuthi sibuyele laphana ku-2005 lapho izano PF yayile zero khona lapha eMatabeleland North. EBinga North banengi abachiloyo ukuthi khona ama-margins ayehlile. Okuthi abanye sebe siba lokungani kwesithuka lokwesaba ukuthi hayi zanu PF futhi ukuthi sibili yabuya. Kanti mina nxa mbezwa bekhuluma njalo ngabantu abangazi lo mdlalo wepolitiki. I-by-election ngama-election amalutshwana okutsho ukuthi khona abantu bayathatha ama-resources abo bewafake endaweni eyodwa. Kuza kuba le mali eziningi eziyafakwa. So akuphintshukutshu kakhulu ebantwini abaningi ukuthi behambe bevota. Bafaka baze bafaka lokunangagwa, bafaka lamabhayisikili, bafaka lezibholane ezifakwa impikitsha kamnangagwa, kwafakwa amagreda, akula nto eyasalayo. But badlule inombolo yabo abayithole ngo-2018 ku-general election ngamavoti alithumi lambili kuphela. Now, ngamafitshane kutsho ukuthi izanu kayigeyinanga kusukisela ngo-2018. Thina bethu besingeke sakwanisa ukuthi sibaphakamise bonke bengu-18,000 something ukuthi behambe bevota, kodwa sikwanisa ukuphakamisa bangu-10,000. Now, lokho kutshona kusobala ukuthi khona ngomnyaka olandelayo kuyimi engimileyo mele ibandla le-CCC, kunguthamisi omileyo emele ibandla le-CCC. Sizabona thina sobabili lo president uthamisa sithola ama-26,27,28,000. Izanu PF lo 7,000 ayisoze imfiki ukuthathe lokho kubhale phansi. Ukudliwa kwethu eCholocho South asonto mamhlanga okufuza ukuthi abantu beyibale kakhulu, kanti ibivele iconstituency yezanu PF. Akulula ukukhipha umuntu emzini wakhe especially ngesikhathi se-by-election. So-ke lokho kungabi yikuthi abantu bebale okuningi kakhulu ngaphakathina kokulahlekelwa kwethu. Sizayibhuqa izanu PF yakuba iyakuba yi-opposition eMatabeleland North njengendlela eyakuba ngayo yi-opposition elizweni lonke.
Siyabona ukuthi ibandla lezanu PF likhuluma ngokulungisa elithi ngama-cells elithi ayinsika yokuthi lenqobe linalila yini ama-cells ama-structures okweni lani elikulandelayo kubona ukuthi
ngempela abantu bonke bazimisele ba register ukuthi be vote.
Amaseli izana ila maseli. Lokhu anokwenzakala ngamagame nje obuzama ukuthi bendoze umnhangagwa before Congress. Ayila maseli mamhlanga. Ngabala abantu ku ground akusela umuntu othandizana uPF ku ground la balutshwana. Plus sesinanzelele ngoba ngizwile ukuthi eBhinga uChiwenga uyabe khona sebizo sobhuku bonke ukuthi khona ebatshela ukuthi ngabahambe beforma amaseli endaweni zawo. Asazi uSobhuku uyakuba nguchairman waleyo seli kumbe uyakuba yini. Into abayizamayo nje ukuzama ukuthi bethinta abantu besebenzisa uSobhuku besebenzisa izinduna, but abalabantu. Abantu bazahamba sibili bebhalisa azagcwala amabhuku ngoba vele bathatha amabhuku aSobhuku abathathi umuntu ngenxa yokufisa kwakhe. Lapho kubuya koSobhuku kusinika ilisti yabantu bakho yiyesiselo yeZanu-PF. Yikunazelela ukuthi even ama-primaries abo adlulileyo lawa ebegcwele nge-confusion because wakuthatha umuntu wonke lama-supporters. Thina in terms of ama-structures, ungabuza buza abezanu bazakutshela ukuthi siyesabisa ku-ground. Ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhuku lapho esingela ummeli wethu khona. So indlela esingene ngayo ku ground asethuki ngalokho okwenziwa iZanu PF. Bangaqeda othiwe ngababuyele eHarare, thina siyabe sikhona ku ground and siyahlangana labo ku ground.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change esigabeni seMatabeleland North, njalo emela isigaba seBhinga North edalele eParliamente. Lanxa amajele eZimbabwe esolwa ngabaningi abathi angcolile, izambuzi zingasebenzi kuhle, ingubo zigcwele intwala, izibotshwa ziminyene okokwelekana, iziphathamandla zeBotswana zithi kuningi ezikuncomayo ngemva kokwethekelela eHarare ngenyanga edluleyo. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube, intatheli zindaba yeStudio 7 esethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Usikhomishini obona ngezamajele kwele Botswana, uNkosikazi Dane Maratha, utshele iParliamente yakulelizwe ukuthi bafunde okuningi ngendlela ezamajele eziphathwa ngayo eZimbabwe. Ngokunjalo uthi balesifiso sokulandela eminye imizekeliso egoqela udaba lokuvumela abapikayo ukuthi bavakatshele izihlobo labangane ngempela viki.
We have opened ourselves to learn from others who have progressed in these areas, and we benchmark from Zimbabwe.
Sifunde kwabanye abaphambili kulathi ekuqhubeni imisebenzi yamajele. Sifunde eZimbabwe lapho abavumela khona abapikayo ukuthi bayevakatshela izihlobo, besenza njalo bathola imiklomelo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi amajele eZimbabwe agcwele kakhulu njalo kahlanzekanga. Lokhu kugcizelelwe ngelemelika kumbiko oliwethule enyakenye phezu kwesimo samalungelo oluntu eZimbabwe. Kodwa Marathe uthi lanxa kunjalo bathande udaba lokuthi eZimbabwe ezinye izibotsha ziyavulelwa ziyebona imuli ngempela nsonto, okuyinto athi izipha ithuba lokuya emacansini. Lokhu akwenzakali kwele Botswana.
A very dicey situation to deal with. We can't deny the fact that there are instances whereby prisoners may.
Udaba olunzima, asiyali ukuthi bakhona abangena emacansini ejele, kodwa lokhu akukho emthethweni, kumele sikukhangelisise.
Kusenjalo kulabeZimbabwe abadlula amakhulu amahlanu abasemajele kwele Botswana. Amazwe omabili aselobelane isivumelwano sokuthi bavunyelwe ukubuyela ekhaya kuyaqedisa isigwebo sabo. Kulehlekana labo eBotswana labo abasemajele kwele Zimbabwe ngokufanala bazavunyelwa ukuphenduka kibo ukuyaqhubeka bepika. Abantu balembono ehlukeneyo ngalolu daba, nasi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, umnumzana Mkhululi Moyo.
Mina bembona nto bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo, umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo sekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo lapha, ngoba uzathola ukuthi Of course, umuntu kulecala alenzileyo kodwa uthola ukuthi in other hand futhi kukhona mhlawumbe angafuna ukuthi aye mhlawumbe kukhona akubalekelayo ekhaya uthola ukuthi nxa sekiselwa le ayaya so siba inkinga futhi
kusenjalo marade uthi eleBotswana lisoke linikeza abasemajele amakhondomu ngoba kungavunyelwa ukuthi bangene emacansini lokukhathazeka kwamanye amalunga edalelwe ephalamende ukuthi kulokumemetheka kwegciwane le-HIV emajele ngakho kungaba licebo elihle ukuthi baphiwe okungabaphathisa ukuthi bazivikele ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uvinjiwe isikhulumeli sedale lephalamende umnomzana Jacob Modenda ukungena emhlanganweni wedale lePolitbureau welezwana uPF kulandela inkuthazo yakhe yokuba uhulumende kumele avumele abahlala emazweni aphetheya ukuthi bavote besamazweni wonala. Okunye ukubikwa kugcunule ibandla lezanu PF okwakhulunywa ngumudenda ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aphange akhethe umsekeli wakhe kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi amapholisa akhathazwa ikuqonga kwenani lezigebengu ezihlasela abantu zihlomile kobulawayo ikakhulu emalokijini. Amapholisa athi kumaviki amabili adluleyo kulezehlakalo ezilithumi lanhlanu zebugebengu ezenzakale edolobheni lakobulawayo. Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7 linjani ayisinasi yakho. Ah, uyazi bengithi nami ngingemphawuli mna mbone ngani ukufa kwelizwe leZimbabwe alibulawa ngumnangagwa kwathi nalapha abantu silihlanganela nomnangagwa leli lizwe silibulala ngoba ungabheka ngempela hayi hayi kunje kuzathiwa kukhalela ukusetshenziswa iyusa bazavuka bekhuphule izinto iyusa lifuna lingasasebenzi so ugcina ungasamazi orongo lo right yikho ngithi kwathina singumphakathi lathi ungani ikakhulukazi bona babafoti abayibo esingathi baphethe nje ezamabhizinisi lezanilanilanilani hayi asike sizameni ukunanzelela ngoba abantu abanjengamatisha labonisa abasebenza kuhulumeni abatholi lutho ngoba ma bezokhubulela ihoro lamuhla izinto zivuke zikhubhukile kuyafana nalokhu uhulumende kabenzela ngakho so hayi asazike phela mhlawumbe kodwa singena kuzovota sizavota still umnangaga ali kufanele sibe lo plan B yokuthi engayala siyenza lo plan B ma sivotiwe sawina hayi bekho kodwa ukusala uzawena uChamisa Mnangagwa uzokwala asazi ke bantu bakithi ukuthi sizoyibamba kanjani. Ngiyabonga mehle indoda lokhulumayo eplan.
Eh ngabe lishona njani kuStudio 7? Hayi ngibonge kakhulu ngoba nizile iaudio yami iphumile kuStudio 7. Hayi ngijabule kakhulu njalo sengiyahlonga ukuthi iproof yeaudio yomuntu esamcontactayo embassy ngisesenayo uma kusenje ukuthi ngiyiforwarde ngingayiforwarda njalo futhi sasicontacte labe diaspora ababona ngediaspora ngapha e-South Africa labo futhi babethembise ukuthi bazasisiza kodwa babonakala abasabonakali so wonke ama-audio nalawo mabili ninawo uma iStudio 7 ingafisa ukuba kwazi ibe ne-proof yokuthi ngempela ngempela indaba yethu le isuke kude ngoba siqale amswa ngo-February ya February, March, April, May, June, March ya isine 4 months esiyiqale so wonke la ama-audio aweproof yokuthi ngempela into le besiyibekile ukubo kanye abakhulu bathembisa basitshela ngokuthi bale meeting yabazazenza bazophenduka kithi njalo njalo kodwa kungaveli lutho so besisithi nga uma lifuna iproof yokuthi ngempela sesabathinta laba bantu silayo i-audio zakhona zikhona singazifowada kuStudio 7 uma kunenithi yokuthi nje kube leproof sibonge kakhulu sesizakhanyelela-ke ukuthi mhlawumbe enisikhathi singathola impendulo esizoke ekuthini hayi bantu sifuna ukuqoqa nje mela phakathi phezulu khathini hayi sithathini hayi sekhona into esisayihlalele hayi sengcono ubuye egumeni likababa lo mama iphindwe eqalela phansi enye impilo hayi lapha kusokuzi hayi sesiphela manje siyabonga
Alibonani bantu bakastudio 7 lapha la mijalo ukukhuluma amanye amarekodi ami lapha engaveli kustudio 7 ngazi ukuthi-ke kuhamba njani boye wavela kathu kuphela wahle kwamalapho angisaphindanga wavela amanye ngathona kudala ukukhuluma ngithi mana ke ngiphendule lo baba lo uthungundebele lo wathi abantwana babo bathethe ngabemashona thina singene ndawo kulokhu singene ndawo thina sithi MRP izosimela izomela thina esingafuni ukudibana labo izosimela imele thina kumele beyi-understand into efana laleyo babe bafuna uku-understand abahambe behlala khona ngake mashona lendi besuke emathubeleleni indawo ikhona khona lokozwimba isuke kithi nxa bebona nta siyababandlulula amashona nxa ibona sifandlulule amashona basuke kithi bengakhathazwa i-MRP khathesi babotshiwa abanye bethu lapha siyakhala nje sikhalela ngaphakathi ukuthi kathi kuhamba njani kwenzakalani ku-MRP lubandlululo luphi lolo lolake lwenzakala lithi lizwe ubandlululo njalolo wonke sinethemba lokuthi sizokulungisa kuzolunga konke ku-MRP phambili i-MRP wafunyekayekele
sanibonani ku-studio 7 ninjani kodwa hayi ngilami nje ngiphawule mina ngazi mbele zonidlalela lami indaba yami le yaze ngihlutshwa wababa lo wathi ogawule la ugawule uyangihlupha mpela umuntu wakithi phathe yendlela ozwana nezano ngayo ngingazani wazalwa umgabe nangikwazi ukuthi impela ngempela singamenza njani umdala lo abantu abangasafuna ukukhuluma iqiniso phakathi kwelizwe sho
salibonani salibonani ku-studio 7 salibingelela lonke mahlabezulu ngithi kulaba abe-3BC abahlala lokho bekhuluma ukukhuluma kwabo lokhu ngayi kukhuluma ukuthi lokuvota bazavota so hayi bebengawina sibili kodwa nxa bekhuluma kuphela lapha becazeke ukukhuluma ku-studio 7 la bengarejisti hayi zabona ku-23 sefikile likhulume lisenza into lirejista
ngezindawo siyeza nje abantu besabethu themba mnangapo kambe lo muntu uzohlonipha amalungelo abantu kanjani yena owabulala abantu abantu abangakho emathekeleni yikubona esaqhubeka ngokuthumba abantu ngesihlobo zamatshe and abantu bayakhala bathi abosadiki bengenele osadiki ngabantu abafana nabo mnangapo ngabantu abafana la uchiwenga ngabantu abafana nabo obhiti mfufu abaphe ukukhuluma nje njengengane ezincane ma bethi isadiki ngenele isadiki ngabantu abagqoka amagrupu izakhamizi ezifana nabo mnangapo kodwa abangasho izikhohlakali umnangapo wezikhohlakali la kathi njalo nje waye kufanele kuhlale bekhuzwa umnangapo futhi behlonipha amalungelo abantu baye fanele bekhuzwa and bekhuzwa ngamadoda afana nabo kodwa acabangayo nokuthi bona abangacabangile kumele bekhuzwe ngobani amadoda amadala ngabo avuka ekwazi ukuthi bebizwe ukuthi ngifazilayo mnangapo labo vele ngeke behlonipha amalungelo babulala abantu abaningi kakhulu emathebeleleni abantu more than 20,000 abantu ababulalayo yikho ubona besaqhubeka bethumba abantu behlukumeza abantu elizweni lapha izwe lakithi vele ngeke lafalalunga labo abantu kanti ilizwe labulawa ngobani into yonke abayikhulumayo ngamanga kuphela uzomthula uncube bethi ilizwe liraiti kambe ungathi ilizwe liraiti ilizwe lingelamali ukwazi kamhlophe ukuthi ilizwe lakithi libolile izwe lakithi lifikelele
siyabonga siyabonga studio 7 siyabonga studio 7 indaba ezinhle indaba ebisipha zona ezimqoka ezimqotho istudio seqiniso ke thina njengabatsha esisakhulayo sifuna utshintsho ngibambe umlomo labo abahlala bekhuluma labo abahlala bekhuluma labo asimeni ngama-opposition party amancane asimeni ngawo uxolo bakithi asiphusheni bandle lilodwa asiphusheni bandle lilodwa ngiyalibingelela lonke emsakazweni ngiyalibingelela ogande ontungamili osithandekile bonke omasuku bonke nje abasakazi bestudio 7
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele Congress yakwele Melika ehlolisisa ukuhlaselwa kwaleli dale ngozibandlela nyakenye iqale ukuthetha lolu daba izolo. Idale leCongress liza kwethula ubufakazi obujululeyo obuveza ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukuvimba ukubalwa kwamavoti athiwa yi-Electoral College. Kuzavezwa njalo ukuba uTrump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho lolu ahlale esikhundleni loba nje kwakusobala ukuthi unqotshwe ngumnumzana Joe Biden osengumongameli waleli lizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa osehlala eDallas eTexas ngapha kwele Melika.
Yikho sibili okumele ukuthi kwenzakale lokuthi namhla kuzwakale kuphume iqiniso lakhona ukuthi owezinto lokhu kohamba njani, ngoba ayithi nxa kukhangele khona laphana kuyatshengisela sibili ukuthi kwaba yinto embi leyana ukuthi itshaye ilizwe leli ukuthi abantu bahlasele iCapitol Hill. So nxa kungavela ukuthi khona kwahamba njani, kwakutheni, ngubani wathini, sithini kutheni, ngibona ngathi izaba yinto ezancedisa sibili kakhulu, ngoba ilizwe lela ngithi belihlala lingathi lilizwe elisola amazwe la anjenga awe Africa, okuthi khona umuntu uyawina ama-election, athi nxa ewawinile lo hulumende oyabe kade khona alele esikhundleni. Lapha abaphosi bafanana lakhono lokho sibili khona kanye okuchaya lokho abakubiza ngokuthi yi-democracy.
Kuqakathekile na ukuba udaba lolu Mthombeni luphoniswe abantu bebukele kumabona kude?
I-democracy angithi yiyo etshengisa ukuthi kufanele ukuthi kuchiyelwane ukuthi ongenileyo obekade khona avume ukuthi wehlulwe, uchayiwe, abantu sebekhethe omunye. Lo oluzileyo amukele lokhu ukuthi uluzi bese kuqhubekela phambili, kuqhutshelwane umbuso njengakhona lokho. Yikho okubizwa ukuthiwa yi-democracy. Nxa sekusehlula khonapho kutho ukuthi asisakwazi ukuthi kuyabe sekuyini-ke lapho, sokusiba ngokunye okungasiyo i-democracy. So lapho ukuthi intambama namhlanje kungolwesine uzwakale ukuthi kwahamba njani, kwenzakala njani, ngubani owathi, ngubani owakhuluma lokhu, ekhuluma lokhu wakukhuluma lobani, ubani wavuma wathini ukuze kuyefika khona lapha. Kodwa ke eqinisweni kakudingwa kangako, ngoba nxa umkhokheli welizwe owayekhona ngaleso sikhathi, ngoba uTrump wayezaphuma ngoJanuwari ngaleso sikhathi ezaphuma, yikho ke nguye owachochozelayo ukuthi khona lokho kwenzakala.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas eMelika ubeqoqa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Yebo kambe zulukandaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo lo ngokhebuhlube. Namhlanje ke siyatshaya ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo, uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19.
Siyabonga ke Gibbs Dube isikhathi sesingasavumi ke ngabe silasobe siza kupha isikhathi usipheke idaba lakho udaba lwengoma ezimnandi Gibbs hayi sibongile kakhulu siza kufaka ke udaba lolo ngeviki ezayo okwalamhlanje isikhathi sesidliwe ngumangoye silifisela ke impela sonto elithukela olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa lingakhohlwa olunye uhlelo lwe Studio 7 kusasa ke ntambama ngo 7:30.